Limbono iphume ngemva kokuba uhulumende ethethe isidumbu sikaMuyi sayagcinwa enkambeni ye-One Commando Barracks, okungumkhuba owandise ukwenziwa lapho kubhubhe iqhawe lesizwe lobabakubutho abalezikhundla eziphezulu. Echaza isizathu sokwenza kanje kumuli yakoTsvangirai abangane lezihlobo abasesililweni sikaTsvangirai eHighlands ngesonto, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi bakubone kufanele ukuthi uTsvangirai anikezwe inhlonipho efaneleyo ngoba wayeyinhloko kahulumende ngesikhathi sikahulumende womanyano.
Ndikautsa hurumende yangu kuti yayo kuti pakurapa kwa maprime minister vedu isu sehurumende tichaita sei tichabatsira. Saka nimuzukuru saka iwoda hanzvadzi dakaruzuuma iwahanzvadzi munozouya kwatiri kutogadzisa zvamadini zvamataura.
Umnangagwa uthembise njalo imuli yakoTsvangirai kuba uhulumende uzaphathisa kukho konke okudingakalayo okubalisa indleko yesibhedlela ngemva kokuba abemuli bebike ukuba kulesikwelede sezigidi ezimbili zamaranzi. Kodwa abalandeli bebandla le-MDCT bathi abayisiziwula njalo bayayibona imizamo kahulumende we-ZANU-PF ukusebenzisa imfa kaTsvangirai ukuzenza abalozwelo lobuntu, kanti kukhona abakuchathameleyo ikakhulu khathesi phambilini kokhetho. Omunye walabo kunguThabangani Wondoma wasePlumtree obeseHarare uzakhalela abakoTsvangirai osola ukwenza kwahulumende.
Silahlekelwe njengelizwe, sifunda izinto eziningi kuba uTsvangirai umuntu wayelothando ngabantu, wayengakhangali isigaba lesigaba, umuntu wayekhangela ukuthi abantu bonke bahlezi kanjani. Yiso kade siyisifiso sakhe, yikho kade sicabanga ukuthi njengohulumende kaMnangagwa kulezinto eziningi ezimele ezachiya zichiwe ngubaba uTsvangirai ukuthi ngaba bazilungisisa. Esinye sendaba yakhona indaba ye-devolution yokuthi uzulu kandaba kakhwanisa ukuzibusa bezwanana laye beseduzane bengabi khatshana. Yiso kade siyisifiso somufi, yikho esikukhangelelayo njengozulu kandaba weZimbabwe ukuthi ngabe bamnikeze la ithuba lokuthi ngabe ulawo useZimbabwe, ngabe bekhuluma about amaqhawe elizwe leZimbabwe, ngabe laye bamnike ithuba lokuthi laye ebese Heroes Acre. Yiso kade siyisifiso somuntu lo muntu obuye lapha osuke kwePlumtree lo wobulawayo, yikho into kade beyikhangelela njengozulu kandaba.
Wondoma ngomunye wabatshengise ukukhathazeka ngokwenza kwahulumende, athi esengohlonipha uTsvangirai ngoba engasekho.
Abazange engisihlonipho kuye ubaba uTsvangirai ukuthi umuntu onjani, bathi bamnikezani ukuthi abantu labo bebe lokukholwa ukuthi sebetshintshile ekwenzeni kwabo kuqala. Siyakwazi ukuthi ubaba uTsvangirai umuntu owatshaywayo, wahlukumezwa uhulumende kaMugabe. Yinto esifisayo ukuthi thina sesifuna ukucitsha khonoku ukuthi abantu batshaywa, abantu ngababe ngabantu abazikhulumelayo, abantu bebonisane ukuthi bengathatha ilizwe labo belihambisa kangakuphi. Yiso kathi siyisifiso somufi. So manje ukuthi bona bethatha isidumbu somuntu bengakhulumanga nabantwana bakhe into ebuhlungu kabi kwabantwana be-MTC.
USolomon Ngwenya waseNkayi ngomunye wabekade besemzini kaTsvangirai eHighlands kusukela wabhubhayo ngolwesithathu olwedluleyo.
Ngani ngoba ngingube ngumuntu obelandela inews zeZimbabwe. Ubaba uTsvangirai ubengekho used ebuyeni emabuthweni, kodwa isimanga all of a sudden usefile. Usesiba liqhawe ngoba usefile. Kuyama kumangalisile, kunyethusile lami nje labantu ethi ngikhuluma labo akubaphathanga ukuthi kukhona ubaba uTsvangirai kazange bele history ukuthi yangeniswe emabuthweni, kodwa ngoba sefile sebemise emabuthweni. So lethi sethukile sikhathazile njengozulu weZimbabwe.
Umqondiso manyano wokuhluzisisa isisekelo sombuso owe-hashtag this constitution uNkosazana Abigail Mupambi uthi abakukhangeleleyo njengenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu yikubona uhulumende efeza izifiso zikaTsvangirai ayehlezi ezikhankasela sikhathi sonke, ehlukunyezwa nguhulumende munye owake wambhaxabula waze wavukela esibhedlela.
Thina ngokwethu njenge-civic society siyakubona kuqakathekile kakhulu ukuthi si-recognize uma wahanjwa ngubaba uTsvangirai esivulela indlela e-democracy. Siyakunanzelela njalo ukuthi ngayena kasukumanga ngendlela asukume ngayo from 2000 way back there. Nga namhlanje asikwanisha ukukhuluma ngendlela yenaleyo. So sidanile, silokukhala kakhulu inkosi ke sizohlangana nabanye ningena kuprogram
umsekeli womkhokheli wenhlanganiso yezifundi kumazwe akusigaba sangezansi kwezwekazi le-Africa e-Southern Africa Students Union SASU umnumzana Aliste Funye utshelela umsakazi wokuba yikhona bezobona ukuba kuzolandelwa na lokho kwakukhalelwa nguTsvangirai.
I-sacrifice ayenzayo elwela idemokrasi eZimbabwe. Ubaba uTsvangirai singakhangela ekusebenzeni kwakhe ngumuntu obehlonipha abesifazane, ngumuntu obehlonipha amayuthi. So siyananzelela ukuthi ngumuntu owaye unite abantu, ehlanganisa abantu. Wayengela ukuthi uvela ngaphi, uluhlobo luphi, ukhuluma luphi ulimi. So ukubuya kwami lapha ngi-inspire yi-vision ayekhali.
Umzimba kaTsvangirai uzobekwa ngolwesibili ekhaya lakhe okuthiwa kuko Humanikwa eBuhera. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.